Ngesikhathi umumo omnotho kweZimbabwe uqhubeka usiba munyu, iningi liqinisa imizamo yokudinga indlela zokuphunyuka kuleli jogwe, noma nje ezinye zingekho emthethweni. Abanye abeZimbabwe kule Botswana sebebone kungcono ukuzama ukudinga amaphepha lelo lizwe ngudlu ukuze bamukelwe njengezalwane zeBotswana. Ezinsukwini esisanda kwedlula, kulabahlanu abagwetshelwe ukutholakala belezithupha zeBotswana okungekho emthethweni. Batshele umthethwandaba ukuthi babanjezelwe isimo esibi eZimbabwe, yikho bedinga ukuphephela kwele Botswana. Abakhulumele Studio 7 bathi lokho kumgceke ukuthi isimo seZimbabwe sesifuqela iningi ukuthi lizithole sesimeni lokuflathela umbuso kamongameli Robert Mugabe.
Asebedinga ama-ID kwele Botswana kubonakalisa ukuthi luhlupho olukhona eZimbabwe olwenza ukuthi bazophephela lapha eBotswana. Sebebaningi kakhulu kulezi nsuku.
Umnumzana Vulindlela Sibanda uthi lokho kwenzakala kumele kuyangise umbuso kamongameli Robert Mugabe, ngoba kumgceke ukuthi abantu bazimisele ukuzigeza ukuba ngabeZimbabwe.
Kumele kuyangise uhulumeni weZimbabwe nxa uthola abafowethu besebe so desperate ukuthi bebe ngabaTswana, to the extent ukuthi bengathenga mbena beqile ukuthi bethola ama-identicals angapha. Kujengisa nje ukuthi isimo sezinto eZimbabwe silungile.
Umnumzana Ozias Ngulube laye uyabavikela labo abazithola belingeka ukuthola isithuba zeBotswana ngomkodo. Uthi kusobala ukuthi amazwe angomakhelwane afana leBotswana kanye leSouth Africa aphethe amathuba akusasa engcono uma kuqathaniswa leZimbabwe.
Ngibona kuyinto singeza ke sibanike icala ukuthi benze into enjalo, because nxa sikhangile ngapha, nxa lamaphepho angapha, uthola ama-opportunities angcono compared to eZimbabwe ngale. Kulo dubu lwangkhona lugcina lusokuthi senza ukuthi abantu begcine bengene enkingeni njalo.
OkweBotswana uBuitumelo Pinelo uthi noma nje ezwelalabo abeZimbabwe ukudala amacala kusoke kusize ngalutho. Uthi ngabe uhulumende wakhe ulandela inyathela leSouth Africa lokunikeza labo abanye lamaphepha ixetsha lokulungisisa isimo sabo.
Rathalonyo risimo sethatha kuZimbabwe. But at the same time
kubi ukuthi bedala amacala ngoba bestranded labo, kodwa la uhulumende kumele azame ngazo zonke indlela ukuthi ancede abantu abalesifiso sokuhlala kuleli lizwe besebenza.
Kubika ukulungiselwa isithupha ngudlu sokulibhizimusi elikhula njalo ligoqela izalwane zeBotswana ukuze sihamba phambili ekusizeni abafuna lezi zithupha. Inhlawulo yokuthola isithupha seBotswana ngomkoto ibikwa iqala kumapula ayinkulungwane ezilithumi siyaphezulu ongamadola awemelika ayinkulungwane. NgingoMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisafuna kule Botswana.